Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 2 kuMfumfu 2016, musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi labantu ikakhulu emaphandleni lilokhu ligcizelela ukuthi livumelana lengcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe ezithi kusobala ukuthi uhulumende kasela macebo okuvuselela umnotho welizwe.
Ikuthi thina emakhaya ngapha ngamawayilesi lana kuhambahambi kukhathana kusemabhukini kodwa-ke hhayi abantu ngaba babuya beke bethatha imibono yethu benza ukuthi lathi sithini. Umakhelwane bekhona uzwa bekutshela ukuthi khona babekhangelele ukuthi khona lapha uswankira uyawini abantu and bona laba ababuzanifiye.
Uhlelo lwamasiko lenhlalakahle kaZulu lamuhla sixoxa ngokudingwa kwenkosi yamaNdebele. Sizezwa eziphathelane lokholo kanye labatsha.
Vele akafaki imali eningi ngale madeli. Ngakho kokusikalala kokudla kubonakala ukuthi le mguba akula. Ngakho-ke iyaphiwa inguba yakhona kodwa yona engabo ilala eziguqeliyo kulele phansi kufloata zigodola kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi livumelana lombiko osanda ukwethulwa inhlanganiso ecubungula eziphathelane lomnotho wamazwe omhlaba e-Strategic Forecasting Inc. othi kusobala ukuthi uhulumende engaphelelwa imali yokusebenzisa ekupheleni kwawonalo umnyaka okungabangela ukungahlaliseki elizweni. Lanxa uhulumende esithi uza kwethula imali yama-bond notes, abaningi bathi abathembi ukuthi leli cebo lizavuselela umnotho welizwe. Uhulumende njalo ulokhu engakabhadali isikwelede samabhiliyoni lamabhiliyoni amadola okubangela ukuthi engasatholi uncedo kunhlanganiso eziboleka amazwe imali ezigoqela i-International Monetary Fund le-African Development Bank. Lokhu kwenzakala iningi labantu ikakhulu emaphandleni lisithi impilo ilukhuni ngoba alitholi ukudla, amanzi, imisebenzi lokunye okuningi-ningi. Kukanti lezifuyo zabo ziyacuba. Asizweni umbono wesakhamuzi selubane uMasibanda, yena othi ufisa ukutshengisela osekwandile emadolobheni kube lempumela engcono.
Ama-demonstration lawa besiwezwa sibilende siyawezwa lakhathesi njengoba lokho kuqhubekela phambili kungamanga anti. But i-problem yethu ilapha emsebenzini nxa usebenza anti kuthiwa ungafikisa 60 years anti. So kumele ukuthi uphumule lawe kube sokungena abalembono emitsha. Sathi sizwa abadala besithi khona umuntu angakhula ingqondo iyabuyela ngapi ebuntwaneni nje. Ube ngumuntu ongarani ilizwe 92 years. So mina bembona ukuthi khona ama-demonstration asozayekele and asozame. Ngendlela yokuthi khona mina umamami wayeyipolitician kakhulu engakabhuli. Kuseseyizaphu kudala. Babetshaywa bethathwa bevalelwa. Mina ngangithiwe ngimncane ngama-early 70s. Wapika umama kodwa wabuya waqhubekela phambili futhi. Ukuthi babengelandaba lokuthi nxa ingqondo yakhona sibangene egadlini vele abasoze bami. Abasoze bami.
Ukuqiniseka kwabo ngokutshengisela kuzaletha inguquko yini ngoba kade kwaqaliswa.
Hayi. Ukuthi kade waqaliswa kuthiwa sile ubhadishiwe anje. Akunanto esithi khona vuthu khonapho ihle ilunge khonapho ngoba ungabona ilunga khonapho masinyamasinyane hhayi iza kuba kubi phambili futhi. Benzithi mina umboni wami ukuthi nxa abantu laba bengaqiniseli ukuthi basesiqinisekweni ngoba kukakhulu emadorobheni emakhaya ngapha hhayi asikuboni mangabaka. Beqinisele sibili baphikelele khwaphandle then umdala uzastepha down ngoba sokuseduze le nkosi ayaziwa futhi khonapho. Kodwa-ke sibe sesinanzelele kukhetheni mina bengingafisi ukuthi khona ngingathi ukuthi khona nginqabele umuntu wanje bengingafisi ukuthi uTswankirayi angathatha isikhundla ngani ngoba laye litoti uke wathi lapha sethatha abafazi abaningi ningi walandula wathi mithini kodwa kwagcina kuzwakala kuphumela obala sesikuzwini. So sifuna umuntu ozabe estraight eleqiniso lokuthi uzimisele ukukhokhela ilizwe. Ikuthi thina emakhaya ngapha lama wireless lana kuhamba hambi kukhatshana kusemaguswini kodwa ke hayi abantu ngababuya beke bethatha imbono yethu benza ukuthi lathi sithini.
Kodwa omakhelwana benu ke abasekela ibandla lezanu PF bakhona bathi kuhlale kunjalo yini?
Hayi zwana ke khonapha. Anti sihlala labo makhelwana. Manza kutshela iqiniso ngemakhaya lapha lokhuze nedongamuza. Vele vele iqiniso qiniso omakhelwane bekhona uzwa bekutshela ukuthi khona bona balindele ukuthi nga iMDC babekhangelele ukuthi khona lapha uthi wankira uyawina abantu. Ende bona laba abakuzana PF. Kodwa ngapha uyabe hamba sibe emhlanganweni umuntu uyabe dinga ukuthi khona la yabonakala ukuthi ukhona njengoba esaziwa ukuthi uvele lapha ya ngoba ungangani uyajika la wantu uyakwazi ukuthi kuyabe sokusenzakalani. Kodwa komakhelwane vele laba iqiniso balithangele ngoba khathesa kula mali. Ungaze uzame ibhizinesi bana uthole ilutho ungaze uthini. Mina kunje khonapha nabantwana abathaya imethi ngendlela ephezulu kodwa ngikuzwela kwezinye indawo ukuthi kuthiwa bathathwa abanye abathaya imethi beke befundiswa bebhadalelwe nguhulumente. Mina bami ngiyazibonela khonapha kangilani kangilani kodwa hayi hayi kuzima. Nga amabandla lawa ahlangana wona nje abe yi-one lokhuzini abe yi-one part sibe sesi-choose phakathi kwawo wonke ehlangene ukuthi ongakhokhela ngubani ukuthi basuka sebesilwa sebebanga izikhundla but ngakade bengahlangana khathesi kade bengayitshaya ngokwehlukana kwayo nayo izanupil ama-demonstration lawa besiwezwa sibile nde siyawezwa lakhathesi lo njengoba lokhu kuqhubekela phambili kungamanga anti but i-problem yethu ilapha emsebenzini nxa usebenza anti kuthiwa ungafikisa 60 years anti sokumele ukuthi uphumule lawe kube sokungena abalembono emitsha. Sasi sizwa abadala besithi khona umuntu angakhula ingqondo iyabuyela ngapi ebuntwaneni nje. So ukuze abantu beqalise ukudemonstrate sure sibili ukuthi nje laye umdala lo wayedaliwe 92 years urani ilizwe ube ngumuntu ongarani ilizwe 92 years. So mina bembona ukuthi khona ama-demonstration asozayekele and asozame ngendlela yokuthi khona mina umama wayeyipolitician kakhulu engakabhuki kuseseyizaphu kudala babetshaywa bethathwa bevalelwa mina ngangithiwe ngimncane ngama-early 70s wabika umama kodwa wabuya waqhubekela phambili futhi ukuthi babengelandaba lokuthi nxa ingqondo yakhona sibangene egazini vele basoze bami abasoze
bami. Ukuqiniseka kwabo ngokutshengisela kuzaletha inguquko yini ngoba kade kwaqaliswa.
Hayi, ukuthi kade kwaqaliswa kuthiwa sibe ubhatishiwe anje. Akulanto esithi khona vuthu khonapho ihle ilunge khonapho ngoba ungabona ilunga khonapho masinyane hayi iza kuba kubi phambili futhi benzithi mina umboni wami ukuthi nxa abantu laba bengaqiniseli ukuthi basesiqinisekweni ngoba kukakhulu emadorobheni emakhaya ngapha hayi asikuboni mangabaza beqinisele sibili baphikelele khwaphandle then umdala uzastepha down ngoba sokuseduze le nkosi ayaziwa futhi khonapho kodwa nje sibe sesinanzelele kukhetheni mabe ngingafisi ukuthi khona ngingathi ukuthi khona nginqabele umuntu wanje bengingafisi ukuthi uTswankirayi angathatha isikhundla ngani ngoba laye litoti uke wathi lapha sethatha abafazi abaningi ningi walandula wathi mithini kodwa kwagcina kuzwakala kuphumela obala sesikuzwile. So sifuna umuntu ozabe estraight eleqiniso lokuthi uzimisele ukukhokhela ilizwe. Ikuthi thina emakhaya ngapha lama wireless lana kuhamba hambi kukhatshana kusemaguswini kodwa ke hayi abantu ngababuya beke bethatha imbono yethu benza ukuthi lathi sithini.
Kodwa omakhelwana benu ke abasekela ibandla lezanu PF bakhona bathi kuhlale kunjalo yini?
Hayi zwana ke khonapho. Anti sihlala labo makhelwane. Manza kutshela iqiniso ngemakhaya lapha lokhuze nedongamuza. Vele vele iqiniso qiniso omakhelwane bekhona uzwa bekutshela ukuthi khona bona balindele ukuthi nga iMDC babekhangelele ukuthi khona lapha uthi wankira uyawina abantu. Ende bona laba abakuzana PF. Kodwa ngapha uyabe hamba sibe emhlanganweni umuntu uyabe dinga ukuthi khona la yabonakala ukuthi ukhona njengoba esaziwa ukuthi uvele lapha ya ngokungangani uyajika la wantu uyakwazi ukuthi kuyabe sokusenzakalani kodwa komakhelwane vele laba iqiniso balithangele ngoba khathesa kula mali ungaze uzame ibhizinesi ibana utholi lutho ungaze uthini mina kunje khonapha nabantwana abathaya imethi ngendlela ephezulu kodwa ngikuzwela kwezindawo ukuthi kuthiwa bathathwa abanye abathaya imethi beke befundiswa bebhadalelwe nguhulumente mina bami ngiyazibonela khonapha kangilani kangilani kodwa hhayi hhayi kuzima nga amabandla lawa ahlangana wona nti abe yi-one lokhu zini abe yi-one part sibe sesi-choose-a phakathi kwawo wonke ehlangene ukuthi ongakhokhela ngubani ukuthi basuka sebesilwa sebebanikhundla but ngakade bengahlangana khathesi kade bengayitshaya ngokwehlukana kwayo nayo izanupiye
lowo ngumasibanda isakhamuzi sedongamuzi elubane sixoxelaye ekhonale elubane silokhu sikudaba lunye asizweni umbono omlaleli we-studio 7 ozibiza ngokuthi ngusigombe
into evele isazakala ubaba lo ulamacala from beginning at ground up from there from 1983 kuzokufika khathesi konke singabali nje ama-reading ama-election sibala nje indlela okuphila ngayo ebulala lokhu esiya phambili kambe ubona ukuthi engaphuma komunye undoda lapho othi khonakhona kumele kuye ngusephalamente mayelana nezinto zama-reform ama-election irural reform ubone ngani khonokho kuyasebenza khona ngale bona beyibo abanikazi athi yibo asebazenzela konke ku-presidential election ka 2008 so kuyini wayekuwinde khonapha kunanto wayewinde wabamba ngenkande ukuthi kube le-inclusive government yala yayiswa ngenkane ngoba yafika barobha ngale-South Africa bathi ye kakungene ye kwathinithini okuningi kuzalungiswa khona lekhaya i-constitution lanamhla kayikalungiswa ama-election azokwenziwa i-road mapping akabi khona ku-inclusive government uyakwazi ukuthi i-inclusive government yayinelithathe 2 years but uyakwazi ukuthi khonkona kwasina sekuyi-5 years kuzwe 5 years leyo akulanto yakulungisa even i-road mapping even whatever it is akulanto yakuhambayo so wena ubona ukuthi umuntu wayenjalo wawina ngelokhuzeni nge-2013 nanto yakubona ukuthi kungamandla konke kafuna mntu umuntu i-forcing metals yona ngoba yena uyajabula ngakuthiwa kula ma-sanction ngoba ama-sanction amvikele ekukhulumeni kwakhe kanti vele akhuluma kathesi khonale elokhuzeni enyimokho ethena aye ama-sanction ngeye ama-sanction anto yafuna ukuthi ahlale khona
kuyukuthi engaphuma lamhla esihlalweni kuyini okuzaba ngcono ukuthi kwenzakale ukuthi kubuse abamabandla aphikisayo kumbe omunye owebandla lakhe
abantu sebebaningi lapho eZimbabwe bafuna ukuthatha ama-challenges and so bebaningi abafuna ukuthatha ama-challenges kasitho ukuthi yena leyo ibito ekhuzeni i-big opposition party le ekasiyangirayi kumbe ingabe uyisathinyathala sifuna umuntu kumbe ukusiyangirayi but umuntu olengqondo kumbe ukubani but umuntu olengqondo anje kodwa ngesimanga sokuthi khonakhona i-party vele beyi-opposition ela abantu abaningi ekasiyangirayi angithi la uyakwazi kasiyomanga phela kathesi nangasikhuluma ngento enjalo kasitho ukuthi abuse laye ngoba kasimthemba sikwazi ukuthi wayenzani thina sifuna umuntu olengqondo nxa ngabe la ele ngqondo esiyayithi ukuthi uzakwenza lokhu lalokhu kumele kutshintshe phela igovernment angithi kathi wayi ungakuhlala 32 years lize selifile ngikhuluma kwampani layithi senti angaze ngibambe imali ngabona nje-one kathi ezimbe 6 months time ngazange ngibambe izisenti
manje liphila njani khona ngapho emaphandleni
sokuphonga uyikufostela izinto zonke ukhuluma nje khonapha ngebhudi yami sengathi nenkulu enye emangalisayo ile mbhida ayisela mthengi sokumele ukheyisaka lonke uyezama ukulithengisa ngedola mhlawumbe bangabe uzwela abanye abantu ekunika idola
imbhida leyo lithelela ngani
umgeje emgodini khonapha kathi njengoba uyakwazi la esempoli lapha yindawo yesidesert ithanga likhathana lisempoli phezulu njengokusithi uyakwazi so into ekhona ukuphonga ukugeda emgodini ama zakhona aphela njalo kakusikho into esingathina sikhuluma ngayo mama sithi yimali ikwenza nje kuphela ukuthi kwakhona engingaye ngakuthenga ukuyisepha khuluma khonapha nje ngapha kuplasini kwamabele i-social welfare samasebhuku egovernment konke laba begovernment abanye sesiroja futhi ngapha sekuthiwa sibhadala ama-transport njanijani la mabele akhona wona lawa abuya once kambe ngenxa yile family elabantu abangu-12 ukuthi unika 150 kg kuyayenza khonapho for the month badla isikhathi esingananona
lowo ngumlaleli we-studio 7 ozibiza ngokuthi ngusigombe sixoxelaye esemalungu elubane
Awin ribawa silale mawin ribawa silale mawin silale mawin
uhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamuhla sixoxa ngokudingwa kwenkosi yamaNdebele sokulesikhathi eside kudingwa uzangena esihlalweni senkosi esachiwa ngolobhengula kamachobana kubikwa kusanda ukugiywa emhlahlandlela abantu bekhumbula umuyi inkosi umzilikazi kamachobana owabumba isizwe sikamthwakazi ukungenziwa konke lokho kambe kuphelela khonapho na ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu ake sizwe uGibbs Dube we-studio 7 exoxa lomnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo odabuka kwenye indlu yesikhosini
awagoqe izandla ukuthi kabe kulesikhathi eside phakathi kwalelo langa lomcimbi lelanga elizalandela ukuba lomcimbi ngomnyaka olandelayo kanye komnyaka ogcweleyo. Okwenzakalayo ukuthi ngalowo mcimbi abantu bayaphumula yekwesikhathana ngoba bayabesebenzela nzima elungiselela umcimbi lowo kumbe umgubho kamzilikazi. Kube sokusithi-ke ngezikhathi zabojuni kubojulayi kubo-August sokuqalisa kulungiselela ukuthi xa uSeptemba eqalisa kulungiselela u-5 September 1868 isikhumbuzo sikamzilikazi, xa uSeptemba eqalisa kube abantu sebelungiselele ukuthi kube lo mcimbi walowo mnyaka. Ngakho kakuhlalwa kuyaphunyelwa nje kwesikhathi esithile ukwenzela nje ukuthi abantu nje bakade besebenza belungiselela kodwa ngemva kwalokhu beselungiselela umcimbi olandelayo.
Ye, nxa sikhangeleke khonapho-ke ebadaleni kuyabe kukhulunywani ngoba kukhanya ngazani phela sekwenziwe kakhulu kodwa abantu bathi akungana kuphutshe. Pho-ke kuzaze kuphutshe kuthini? Kuyabe kukhulunywani ukwenza ukuthi kudingwe inkosi phela?
Aha, ukhuluma ngobukhosi. Nxa ukhuluma ngobukhosi-ke kwehlukene lo mcimbi. Umcimbi ngokuhlanganisa abantu bekhumbula umzilikazi. Ngakho yiso isikhathi esingcono ukuthi abantu bakhulume ngobukhosi. Sebebatsho-ke ngo-2013 lo-2014 utesisa ukuthi ubukhosi wabo buvuke abantu bakamzilikazi umthwakazi womuhle lo. Kodwa ngomnyaka lo ophelileyo babethenjiswe ukuthi ngalo umnyaka kuyabe sokugcotshwa inkosi. Esingazange sikunanzelele ukuthi hayi bo, xa kuzagcotshwa inkosi kulezinto ezine ezithile ezifane zilungiselele, kufanele ukuthi uhlale phansi abakokhumalo bavumelane abakwenzayo mhlaka-31 December 2014 bavumelana ukuthi ubukhosi buvuke. Njalo kufanele ukuthi kwazakale ukuthi indlu eyiyo lobukhosi endlini kamzilikazi yiphi.
Ngubani pho babakhumalo ongani uzakhethwa ukuthi athathe-ke isihlalo senkosi?
Izindlu ngazinye ngazinye zomlandu wazo, ayisiwo wonke ukhumalo othatha intonga zobukhosi bakamzilikazi. Abaphatha intonga yobukhosi bakamzilikazi yilaba abaphuma endlini kamathobana. Abaphuma endlini zabafowabo bakamathobana balemilandu eminye ethile eqondana labo. Ngakho kufanele ukuthi kuhlalwe-ke kuxoxiswane, bahlala kwaxoxiswana futhi kwavunyelwana ukuthi hhayi elentonga yile indlu kwezinye lezi zindlu azidlungiselele zazi ukuthi umlandu wazo ngokuvuswa kobukhosi kuyini. So kwavunyelwana-ke ukuthi intonga isendlini kalobhekula. Njalo kwavunyelwana ukuthi indlu yakokhumalo ngokuningi bayo ibihlangana nabendlu bakalobhekula ababe behlangana ukuze banike abantu lezi nduna umntwana. Indlu kalobhekula-ke siyavumelana nangokwayo ukuthi phakathi kwabantwana bakalobhemula uNyamande wagcotshwa mhlaka-25 June 1896. Ngakho intonga isendlini kaNyamande. Osokusele kuphela ukuthi kudingakala endlini kaNyamande ngayona indlu kaNyamande isebenza nezinye izindlu zikalobhemula ukuthi umntwana ngubani ukuze kunikwe abantu ibizo elithile. Ukuthi umntwana usekhona okuyikoloko wakhulile emfubheni lodlulileyo kwakuyukuthi indlu isisazakala. Ngakho nxa indlu isisazakala kutho ukuthi umntwana laye usenjani usekhona, kodwa abantu ngabakakaziswa ukuthi ibizo lalowo mntwana ngubani. Ngoba kulezinto eziningi ezifanele zenziwe, izinduna zaziswe kanyamande la ihlangane izikalobhengula kuvunyelwane, baziswe amanye amakhumalo kuvunyelwane ukuze yonke into xa ihamba ihambe ngendlela eqondileyo.
Ye, ngingene khonapho-ke khumalo, ngingene khonapho. Ngingene khonapho-ke khumalo. Nxa kunjalo-ke khumalo, sokutholakela ukuthi intonga ingabe ikuyiphi indlu, kambe sokungathatha isikhathi esinganani ukuze yena lo okhethiweyo abekwe esikhundleni?
Ngiyele yasho ukuthi kuzathatha isikhathi esingakanani, kodwa imbiza yabantu besintwini isiqwatha sezivumele emashumpeni kathesi. Abantu ababekezele ngoba njengoba ngisitsho kulamabanga athile afanele alandelwe nezinduna zaziswe, izinduna zikwemukele ngoba sokufika kubanga lokuthi umntwana agcotshwe kabe sokugeda izinduna kangasathathwanga ngukumazi.
Lowo ngumnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo odabuka kweyinye indlu yesikhosini obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Ngesilitshiye kancinyane esandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Pride Mukono. yena oke wabotshwa kumalanga edluleyo wahlala esitokisini phose okwenyanga ngiyakwamukela kuhlelo Pride.
Hayi ngiyabonga lami ntwanini.
Kwakunjani esitokisini?
Ngithele vele nalivele lindawo enzima ukuhlala kakhulu nxa ena uhlala ukhangela ukuthi hathi awulayo imithetho owayephulayo awulakho okwenzayo ongathi akukho emthethweni kuyahle kuyikuthi bafuna ukuhlale phakathi yingoba ingqondo olazo kumbe umbono olawo awuhambelani nabayabe busa lokho kungezelela uhlungu obokuhlala ejele ngiyabongela amanzi ngiyageza nje ndawonye ibhakede yodwa kwezinye izikhathi liyi-4 lishiye ibhakede naleyo kwezinye izikhathi singakhangela laphana akulakho ama-toilets ejele lisenzele lapha endlini elilala khona lidlile khona futhi lokhu kwenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulu njalo singakhangela siyabona ukuthi uhulumende vele akafaki imali eningi ngale majele ngakho kuloko selamala kokudla kubonakala ukuthi le nguba akula ngakho-ke iyaphiwa inguba yakho yodwa yona ingabuyilala iziguqekiyo kulele phansi kuflo yabigodela kakhulu ikakhulu sikhangele ukuthi laphana ungakhangela ichikurubhi bayakha duze la manzi kuyabe vele kugodola noma ungaze kuthise njani phandle khona phakathi kuyabe kugodola loku kwenza ukuthi impilo yejele ibe nzima kakhulu.
Ungakhumbuza abalaleli ukuthi kahle kahle ububotshelweni calabani oletheswayo?
Public violence ukuthi asiba ngumsindo edolobheni leHarare mhlaka 26 Agasti 2016 lapho sikhangele ukuthi abantu basukuma ngobuningi baba bathi hathi sifuna ukuthi ama-elections elizwe ayenzwe ngendlela eyenza ukuthi wonke umuntu asukiseke njalo nje kuphume ilizwi labantu liphuma kuma-election alalawo i-demonstration yenela kusuka khonapho abantu babotshwa ngamapolisa basatshaywa ngabese sithi isigrubhu yili icala elikhulu abesithethi salona emthethwandaba so zase sibotshiwe saemthethwandaba basinitha amabheli omejastrate bathi hhathi vele lezi zigelekece azivalele phakathi izigilamkhuba zahamba zilokho zithengisela kumele zivalele ukuze zibone ukuthi lokhu abakwenzayo akulunganga yizo lezi zizathu zaziphiwa ngabomejastrate emakhoti lesinotibank.
Uthe uvalelwe okwamalanga wonke lawo Pride awuzange ufikelwe yini ngumcabango wokuthi soke isikhathi sokuthi ngichiyane lokuzabalaza lokutshengisela lo mkhankaso wokusola umbuso wezanu PF?
Le ngqondo iyabe vele iyakithi ibuye kodwa singakhangela sibone ukuthi hhathi thina vele bathi ngithi isikolo sebesithe ngithi iy'nkokeli zakhona noma singasizo sebethi hhathi laba yibo bakhokela izinto lezi ngakho nxa sikhangele sibone ukuthi hhathi akusele enye into esingayesaba uhulumende lo ngakho ingqondo zona lezi aye zibuye ngoba kuyabe kulukunzima kodwa sethi sahlalahlala sathi hhathi asoze sifiyele emuva ngoba kulungele thina kulungele abantu abethu kuzalungele nakusasa lezimbabwe ukuthi lize lilungisize.
Likhangelela ukuthi libuyele nini emthethwandaba ukuyathoniswa?
Sizabuyela thina mhlaka 4 October emthethwandaba lapho esiyabuyela khona.
Lobe kungumnumzana Pride Mukono umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe eziphathelane lokholo.
Le ngaba litshona njani isapho lweZimbabwe? Igama nguNtungameli Nkomo. Yikuhlangana ke lokhu kuhlelo lwamakholwa, uhlelo ovuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Fundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu. Ngitshonisa abalaleli bethu kusihlwa namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngikhangela indabeni emnandi kakhulu esiyaziyo sonke sisakhula, indaba ephakathi kweBhayibhile abantu abaningi abayaziyo, indodana yolahleko. Le siyifumana kuLuka ichapter nga-15. Ivesi yadonsa isukela ku-11 ize ifika ku-32. Indaba ikhuluma ngobaba owayenamadodana akhe amabili. wathwala indodana yakhe encane yavuka ngelinye ilanga isithi hayi baba ngicela usunginike yonke inotho yami ngisuke ngizihambele unikile ifa lami zahamba ngizibonela ngizikholisela kanakani ubabakhe wabemnika-ke undodana yakhe uthe sethethe ilifa lakhe lonke utho ukuthi umbe kwakuyimali wasuka waya elizweni elikhatshana lapho afika khona waba labangani abaningi wadla imali liyana wayichaphaza yaze yaphela ithe isiphelile imali liyana siyakwazi ukuthi imali lapho iphela khona abangane bonke uyakulabo bayakubalekele ngakho-ke bonke abantu ayegida labo esenza labo zonke izinto leziyana ekholisa bambalekela bamshiye seyedwa ungaqhubekela phambili iba laphana uzafumana ukuthi ujaha lo kwawagcina esesiyasebenzela umuntu wayele mgulube lo muntu lwana wayesebenzelile emsebenzela wayengasamniki lokudla ngakho wayesesidla le mgulube kodwa kuthiwa uthe lokho phakathi esidla ukudla kwengulube siyakwazi ukuthi empilweni umuntu uyagcina efike esigabeni sokuthi ukuba ngumuntu kwakho kuyaphela ucine usufanana nje njengenyamazana kuthiwa uthe sephakathi kwasonaseno sigaba wacabanga ukuthi hhayi mina kambe shuwa angisongulube ngingumuntu ngiyakwazi ukuthi ngilangikhaya ubabami unothile kungangcono mbuyele ngikhaya wabuyela kubabakhe wafika waxolisa uthe ubabakhe esemamukele laphana ufumana umfu wabo wayesele ezonde uthele ukuthi ubabakhe umamukele ngobabakhe wamamukela wahle wamhlabela yona inkomo evele inonile wathatha-ke izembatho ezinhle wamgqokisa wathatha-ke iringi eyayimele ukuthi usebuyisele ukuba indodana njalo wamgqokisa wajatshulwa kwaba le nkalakatha letisha isiphi isifundo lapho esisitholayo okokuqala into eqakathekileyo ukuthi nxa uphakathi kwenkinga phakathi komgodi lwana osuwelekiyo isikhathi esiningi wena nguwe oyabe uzowesele phakathi kwalowo mgodi kuqakathekile ukuthi unanzelele ukuthi uphakathi komgodi ngoba bakhona abanye abantu umuntu udlale engulube kodwa akavumi ukuthi usesidla engulube uyabe lokhu esithi hhayi konke kulungele even amazwe ilizwe liyakwanisa liye liye phansi abantu bengavumi ukuthi hayi madoda la sesidla njengengulube ngakho okokuqala kumele ukuvuma ukuthi hhayi madoda la isimo sami asisalunganga siyananzelela okwesibili indoda lo akwenzayo indodana le akwenzayo ikuthi ayizange ithi siyenze njalo yathi ha ingcono kuhle kuphele lapha yathi kodwa hhayi ngiyakwanisa ukubuyela ngemuva ngiyelungisisa lapho engawona khona ngakho kuqakathekile okwesibili ukuthi umuntu akwanise ukuthi ubuyele ngemuva uyelungisisa lapho one khona
hhayi ngumbhalo oqotho-ke lowo mfundisi oqukethe imfundiso ebalulekileyo silethemba abalendlebe bazwile asiluphethe uhlelo lamhlanje ubabeke enkosini abadubekileyo labadabukileyo
siyathandazela laba abakhatshana umuntu uyabe selahlekelwe yilutho lwakhe lonke sithandazela labo njalo umuntu uyabe suke waya elizweni elikhatshana njengendodana leyo lahleko walahlekelwa yilutho lwakhe lonke waze wazibona esesidla le ngulube namhlanje siyabathandazela ukuba baphakame esigabeni abakiso sona umuntu asuke engulubeni aye kuqalisa ukubuyela ngemuva aye kuba umuntu njalo sizilethe umdali unkulunkulu ngegama likajesu amen
amen mfundisi siyabonga sibe sonke njalo ngeviki ezayo kuhlelo luye
siyabonga
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.